Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya sangana kwese kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 28 kuNhlangula 2023 igama nguNtungami Linkomo ezihamba phambili idalele High Court lithi lizahluza kusasa isicelo somsekeli wezanu PF esokuthi ilivimbe umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-3PC lithi amanye amalunga alo abhalisele ukuncintisa kukhetho ngaphandle kwemvumo yalo asecithisile amabizo awo. Sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lanxa nje lingasathengi lutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court uthi uzahluza kusasa isicelo selunga lezanu PF elifuna uvimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngoba lisithi ibizo likaKasukuwere alikho kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Umamangala umnumzana Lovedale Mangwana uthi uKasukuwere uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months engekho eZimbabwe khona athi kumthathela ilungelo lokuphatheka kukhetho phansi komthetho we-Electoral Act. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho njalo eligqwetha umnumzana Kulahove.
Umbuzo omkhulu okhangelane lemthethwandaba kule ikhesi ngokuthi wona uKasukuwere uyagcwalisa yini lokho okuthiwa ngesikhiwa ukuthi i-resident of Zimbabwe kumbe kakugcwalisi. Kuyini okwenza ukuthi umbuzo lowo kube yiwo umbuzo ophambili? Kuba umbuzo ophambili ngoba i-Electoral Act yethu iyatsho ukuthi umuntu uma encintisana kumbe umuntu uma efisa ukuvota constituency ethize kumele ebe engumuntu ohlale kumbe engumuntu obe yi-resident yayona le constituency for isikhathi esithize. Kodwa i-Electoral Act ayikubeki kucace kumbe ayiphi ingcazelo yokuthi umuntu okuthiwa yi-resident ikuyini. Ngakho-ke ngesilungu kumbe ngokuzwisisa kwethu ulimi lwesilungu, umuntu engathi i-resident ngumuntu ohlalileyo, umuntu okhona kuyona leyo indawo i-180 days. Kodwa-ke ungaphuma ngokomthetho we-Electoral Act ukhangele eminye imithetho efana le-Citizenship Act of Zimbabwe eyiyo enika amalungelo, inayo ingcazelo ethi yona i-resident umuntu onjani. Ungakhangela ku-Section 2 lapho okunika khona ingcazelo, Section 2, Subsection 2D omthetho okuthiwa i-Citizenship of Zimbabwe Act. Ithi yona umuntu ubalwa kuthwe uyi-resident yeZimbabwe uma ehleli emthethweni elizweni leZimbabwe, engahlalanga njengesethekeli, elenjongo yokuhlala eZimbabwe engaso sethekeli. Nxa sesiyikhangela indaba kaKasukuwere, uKasukuwere ungumuntu owazalelwa eZimbabwe, wahlala eZimbabwe kwaze kwafika isikhathi sika-2018 kumbe lapho aphuma khona sebaleka. Kodwa uKasukuwere ugcinile imizi eZimbabwe, ugcinile izindlu eZimbabwe, funa ugcinile lamabhizimisi eZimbabwe. Ngakho-ke konke khonokho phezu kokuthi wazalelwa lapha kuyamnika ilungelo kumbe kwenza kube lula ukuthi approve ukuthi uyi-resident yeloneli ilizwe.
Amagqwetha kaKasukuwere athi umamangala udlalisa isikhathi sakhe nje kasoze aphumelele. Umthethwandaba ubona oluphatha njani lolu daba?
umthethwandaba ulakho kumbe kule greater chance ukuthi umthethwandaba uzayi supporta iargument yamagqwetha kaKasukwere emvumele ukuthi eme ngoba even engekho siqhu sakhe eZimbabwe kodwa ubele muli ubele ama business ubele izindlu ubele property embophela eZimbabwe kazange ukuthengise konke lokho wabaleka kodwa ukuchiya khona ngakho ke mina ngokubona kwami kuyafanela kumbe kuyenela ukuprova iresidence yakhe eZimbabwe okungamvumela ukuthi eqhubeke phambili encintisana ukuba ngumongameli welizwe
umnumzana kuda wobe ucubungula ezemithetho njalo uligqwetha ukuhlaziya loludaba sixoxe njalo lomnumzana efidlela ncube ingcwethi kwezombusaswe
akulanto emangalisayo kulokho ngokuba abaningi bethu abavele belandela ezepolitiki bebekwazi ukuthi lokhu kuyeza bekuvele kukhangelelwe ukuthi angavele athi uyancintisa kuzaba le ndlela ezinye lapho kuzangeniswa khona yona lindaba esikhuluma ngayo yokuhlala kwakhe ngaphandle kwelizwe uqathanisa lalokho kuyabe kubhalwe emthethweni lokho kakutsho ukuthi ngithi mina ulecala kumbe kalacala uvumelekile kumbe kavumelekanga ukuthi abe yikandidate lapha ngisho nje ukuthi yinto ebesiyikhangelele ukuthi izasetshenziswa yona leyo ikakhulu nxa esebhalisele ukuthi ufuna ukuthi avotelwe
nxa kuyikuthi ngempela ncube umnumzana kaSukwere kazange abe seZimbabwe phakathi kwenyanga ezilitshumi lasishiyagalombili i-18 months le ekhulunywa ngumamangala njengokutsho kumthetho we-Electoral Act ubona siba lo nyawo lokumangalo yini emthethwandaba
ukuthi lo nyawo lokuma kumbe kasoze akwazi ukuma emthethwandaba kuzayo ngokuthi inkantolo ilesiqiniseko esingakanani ngokuthi ubehlezi ngaphandle kwelizwe esibangeni senza ukuthi angavunyelwa ukuthi abe yikandidate nxa ngabe kucacile kuye inkantolo ukuthi yebo nampu bufakazi nansi isiqiniseko sokuthi ube ngaphandle kwelizwe engahlali kuleyo ndawo lapho afuna ukuvotelwa khona engahlali elizweni lelo afuna ukuvotelwa kulo umthetho uyabusitsha ukuthi kavumelekanga ukuthi abe yikandidate kodwa kuzaba yinto efanele ukuthi kwethule ubufakazi la uzaphikisa aveze obakho ubufakazi afakeza iqhizi izathu mhlawumbe aveze ubufakazi bokuthi hayi ube lokho engene ephume elizweni engene ephume elizweni kulalokho abanye abakucabangayo ukuthi ubehlala phandle kwelizwe kuze kube kufike namhlanje
abantu bezano sibazwile besithi engavele ephenduke uKasukwere uzabotsha ngoba kulamacala ameleleyo kanti sesibabona njalo sebesiya enkantolo besithi kumele avinjwe engancintisi singathi bayamesaba babona elakho ukunqoba umnanga kwakukhetho yini kumbe bazama nje ukulandela umthetho nxa kuyukuthi kukhona lapho okwephulwe khona umthetho
le nto indala kakhulu kulo kaSukwere namhlanje sefuna ukuba ngupresident uKasukwere sesekugovernment igovernment aye kuye yayisiphilisa ngayona lindlela asebefuna ukumphatha ngayo yayisethusela abantu ichaya abantu ingahloniphi ukhetho olukhululekileyo ingelandaba lokhetho olukhululekileyo so kungamangalisa ukuthi amangale ukuthi kanti sekusenzakala neZimbabwe yona liZimbabwe wabaleka wayichiya ngesikhathi sebethathela umbuso yiyo lokhu iqhubekana namhlanje ukungahlonitshwa komthetho kwakukhona ngesikhathi ekugovernment yikho okuqhubeka namhlanje ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu ayekubona kusenzeka ekugovernment yikho okuqhubekana namhlanje akulanto emangalisayo entsha eyenzakeleyo uKasukwere ngabona sengathi mhlambe naseyitarget okwedlula bonke abantu elizweni hayi vele siphila ngayo nalindlela siphila sihlukunyezwa siphila sisethuselwa siphila sivinjelwa lapha lalaphana siphila umthetho ungalandelwa njengalokho kwakusenzeka vele ngesikhathi laye kugovernment uKasukwere kutshintshanga lutho
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusaswe Ibandla le-TRC lithi amanye amalunga alo emaswingo laseHarare aselandele isixwayiso salo esokuthi acitshise amabizo awo kuluhlu lwabantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Ngemva kokugila imkhuba babhalisa bona besazi ukuthi kayisibo abakhethwe yileli bandla. Ukubhalisa kwabantu laba phezu kwalabo abakhethwe yi-TRC kudale ukuthi endaweni ezingamachumi amane lanye 41 kubhalise amalunga e-TRC amabili kumbe edlula khonapho endaweni inye ngayinye. Leli bandla belithe ababhalisa ngaphandle kwemvumo yalo laba kumele babe sebecitshise amabizo abo ekupheleni kwayizolo, kodwa lithi selibaphe esinye njalo isikhathi esiphela ekugqitshweni kwanamuhla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-TRC umnumzana Gift Ostalosisiziva.
Thina besise dalekele electrocot lapho ke ebesiqedisa ke amapepa ethu ke kakhulu ke kobulawayo lasemathebeleni North lapho ke okwakulama tabukandes abafoja ke amasignature e-TRC lokhu kuyicala ngoba liyakwazi ukubana iforjari icala elikhulu ke kwele Zimbabwe. So ke kodwa okwamanje kule thuba ke elizaphela kusasa kulaba ke abafoja kubana be-withdraw amabizo abo ke e-Zimbabwe Electoral Commission kunomination ngoba bengene ngendlela ke engekho emthethweni. So sikhangilela ukubana ke kulabanye asebe-withdrawile amapepa abo emasinko labanye ke e-Harare. So sikhangilela ukubana benze ke into engcono kulokuthi ke bengene ke ngaphansi ke komthetho ngoba icala leli liyangenisa ke ejele icala ke lokufoja. So sikhangilela ukubana ke i-Electoral Commission i-court izabe ikhipha ke i-judgment yabo ke ngamalanga ke azayo ukubana kukhitshwe amabizo abantu laba abangena ngendlela ke engekho emthethweni yabo.
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRC. Isikhulumeli se-TRC enyakatho emandebeleni umnumzana Mhloniphe Ncube uthi balokhe bekhulumisana labanye babo enkayi ukuthi balandele isixwayiso sebandla bayecitshisa amagama abo.
Kwenzakele emathebeleni North kubonile ama-double candidates kakhulu ngapha enkayi kakhulu enkayi South. Kulabanye nje abathi hayi izinto akuhambanga kuhle, so basebefithi hayi bona bakhanyithi hayi baceliwe ngokutho kwabo. So basebengena labo ama-double candidates enkayi South. Kodwa-ke ngemva kwalokho-ke iphathi nayo ile mzamo yenza ukuthi-ke laba bantu besuse amabizo abo ngendlela ophithwe
kodwa sikhuluma nje kungabe kuthembisa ukuthi abanye bazakhupha amabizo abo.
Hayi i-response khona abaningi about 70% yabontena bona laba kade ephathi ekhulumisana labo sebavuma sikuthi hayi bazakhipha amabizo abo. So sikhangelele ukuthi kuzaba nempumela enhle, hayi khona ukuthi kuqine sokulwiswana sokusiwa kumakhoti ngoba sesesinxa kunjalo abantu bengavumi ukukhipha amagama abo. So ngathi thiwa basebenza besitha, kodwa abantu nxa sibili bengama-champions abafisa ukuthi iphathi yethu i-CCC iwine kukhitshwe iZANU-PF kuyamele ukuthi bekhiphe amagama abo ngenxa yokuthi ama-signatures abo abasebenzisayo ongasiwo ama-signature epharti kunabantu ababevukele ukuthi bazasayinela imathebeleni North. So ngezinye indlela singabaxwayisa ukuthi ngezinye indlela singathi i-fraud ongenzi ukuthi lowo muntu ngamophisa ngezinye indlela. So siyabaxwayisa ukuthi hayi abakhiphe amagama abo labo kodwa labayali. So-ke kodwa nxane sala iphathi asoze iyasala engasela manye ama-options kodwa kuphele ukuthi i-approach ama-court.
Kungani kube lamabizo la amaningi enkayi nxa soqathaniswa lezinye izigaba zelizwe, kumbe singathi emathebeleleni South akubanga legama ngitsho leli lodwa?
abantu bona ngokutsho kwabo bathi nawo bebekhangelele ukuthi nabo babe ngama-candidate esithi khona hhayi kukhokhasi sasiwinile kodwa iparty yona yayikhulumele ukuthi asoze kube ukuthi nxawinle khokhasi kodwa kuzaba ngendlela yokuthi khona abantu ababephethe ukhetho esasithi i-independent panel yiyo ezadicide ukuthi i-candidate ekhanya yenze kuhle kumanye ama-candidate yileyi so bona laba abakhithwayo neparty even iparty yona iparty i-leadership azange ibe nesandla phezu kwalokho kwenzakala kuphela ukuthi yona i-panel yiyo yabonayo ukuthi hayi laba yibo kumele ukuthi bangene uhlupho nje kuphela abakhalazo kodwa hayi kwaphuza ukuthi betshelwe ukuthi abaphumelelanga so-ke basebethezela khonokho abakwenzayo it was a dirty thing ezinyindlela
umnumzana mhlonipheki Ncube yisikhulumeli sebandla le-TCC enyakatho yamandebeleni sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lokho kubangelwe ngamanyathelo athethwe nguhulumende awukuzama ukuqinisa umnotho amabhizimusi amaningi abikwa eyidinga ngamehlo abomvu limali ngemva kokwethulwa komthetho othi eminye imithelo yeduty kumele ihlawulwe ngedola leZimbabwe sixoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko
imbangela kwenza kwahulumende lebhanga elikhulu ukwehlisa esingathi money supply i-M3 kweze-economics imali engange-300 billion bakwanise ukuyikhipha ku-circulation evikini edlulileyo bezama ukwenza ukuthi i-pressure eyekhoza ukuthi izimdola libe lokhu lisiwa nxa liqathaniswa le-American dollar ibe ngani yayehla kunjalo nje uhulumende la umile ukubhadala esengama-contractor laba abamnenze imisebenzi abaningi adi la bebonakala beyimbangela enza kube le mali eningi enkambono omnyama okwenza amareti akhwele so ngalesi sikhathi uhulumende umile ukubabhadala labo okwenza njalo ukuthi akwanisela ukucontrola i-money supply okwenza kuba ngani kuba nganyeno ngendlela yokukhwela loba kuliwa isindo sezimdola oluqathanisa lamanye ezinye izimali ngabe lirandi loba i-US dollar lokhu kwenzakala kathesi kuyindlela vele i-money supply ekontrolwa ngayo kodwa wethu singathi ku-artificial ngoba ngasicontrola i-money supply kodwa labo siyabe sibhadala ama-contract ngoba mzwana siyawabhadala nxa sizawabhadala nge-RTGS izimdola kuthi bazayifaka emkambeni omnyama kuzakhweza ama-rates
lokhu ungathi kulomthelela bani kumnotho welizwe nxa sesikhangela amabhizimusi kanye lakuzulu nje jikelele ikakhulu kulabo abahola ngedola laseZimbabwe
ungazi ukukhayelela kwe-economics kwenzelani zomthuthu ze-economy kuyinto enhle loba ku-artificially kodwa kufuze kube sustainable kodwa kimi labaningi esihola nge-RTGS kusenza sibe nendlela yokuba kwi-comfort ngoba sesingathi sesingapredicta ukuthi ayirethi ngavuka sasikhwele nge-2 points ayikona bese kusenzakala amaviki adlulileyo kodwa kuboza kwosomabhizimusi ngokwabo bona hhayi awungeke ubachaze ngobana i-price abasebenza ngayo kathesi besenza okuningi okuthiwa i-forward price le-speculation okubayenzela imali so kathesi lokhu kuyamisa i-speculation njalo kuyamisa i-forward price ngeningi kakhulu in terms of ama-gap lama-percentage kodwa kimi njengomthengi wawe-economy kunganinika ongani ngokuyiphisanyana okuncane
isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi amabhizimusi amaningi asezama ukulahla idola laseMelika efuna eleZimbabwe ukuze ahlawule imithelo ngoba kuchipile ngaleyo ndlela kodwa kawalitholi idola leZimbabwe yebo yinto eyenzakalayo yini eliyibonayo
eqinisweni kathesi amabhizimusi amakhulu athwele nzima singagayela amakhampani nami naningayimpothayo ala ma-truck kathesi asebabhoda bazama ukudinga leyo RTGS ngoba amanye amajuda asebhadalwa nge-RTGS kuyindlela akarhulumente yokuzama ukupromota i-UCA RTGS njalo kuyindlela karhulumente yokuzama ukufosa amakampani wongana zeta makampani singati even banking sector ya Zimbabwe kates ihlezi kwemali engange 2.2 billion engasebenziyo in hard currency in US dollars. So ukulumende by fostering or by enforcing ukuthi ama-duties abhadalwe nge-RTGS and ngapha yena squeeze i-circulation ye-RTGS esemophe i-excess liquidity esingathi imali adiningi ngathi i-RTGS athi bhoda kufosa amakampani ukuthi ayithenga le RTGS and wananzela ukuthi bakwenze bakuvula njalo bathi amakampani angameleli amabhenki nxa ekwanisa kahambi nxa ezimisile kahambe eyithenga le RTGS e-reserve bank. Kuyindlela kwesi sikhathi engingathi kuyikuhlakanipha okunganeno ngohulumende ezama ukufosa or sithi ku-unlocker i-US dollar le esezandleni loba esemabhanga eyamakhampani abayigcinileyo abangayisebenzisiyo ukuthi bangayi-unlocker bayisebenzise isekulete kwi-economy. Ngoba at the moment siyakwazi ukuthi kule shortage enkulu kakhulu e-US dollar kodwa leyo mali esemabhanga inga-unlockwa isetshenziswe kuyaba nganeno. Lapho urhulumende singamkhangela ukuthi uzama ukubalika okwenzakala eminyakeni ephelileyo webha i-reserve bank ya-raider ama-accounts abantu ama-US dollar athathe asebenzise yabanika amazim dollar lapho uzama ukubafosa ngendlela ezisemthethweni loba ngokuhlakanipha.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho enyele primary school ePlumtree ngomgqibelo. Izim Life ithi omunye owaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera echasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe, umnumzana Ewan McMillan wethule umbiko exolisa izolo esithi konke akukhulumayo wakukhuluma edakiwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela kakhulu emsakazweni, siyabonga. Kodwa ke ngithanda nje ukuphawula kancane ngithi iZANU PF yona ngowayo noma bekhankasa ukhetho bazi bona ukuthi abalanto ukhankasa ngayo. IZANU PF yaphela kudala amandla, yathi siphela amandla IZANU PF isaholwa ngomgabe bazama ukukhankasa ngokuthatha ilendi kube lungu benika abantu abamnyama. Lamanje akulanto yaba yimphumela, ilizwe lifile liyabahlula kuze kube manje. Yikho ubona namanje bengafuni ukuthi uSavior Kasuweri la ebuye ezozimela la njengendoda ebona ukuthi uthola umuntu oyedwa noma uthola ababili bathi bafuna ukuthi bemkhenathele bemfake ejele. IZANU PF ayifuni umuntu oyiphikisayo. So amaZimbabweni ngabahlakaniphile ngabe kuyangabi ngabe bambane bava into eyodwa bonke ilizwe lonke engabi khona umuntu oyedwa ozasapoti izano ozavotela izano kusale ukuyiwogawule bona abakwazi batshontshe amaplazi wonke batshontshe imali yonke batshontshe igolide kuphela. Umuntu nje oyi-citizen seZimbabwe azivotelele i-opposition eyodwa 1666 bona ukuthi ma-666 iphethe ujinjwa ngeke ube khona yini eZimbabwe ngoba iZANU PF ayilanto ezafa yayenzela abantu beZimbabwe never ever ever phelelwe ngamandla okusele wonke ama-resources asele lapho ngawabo.
Siyalibonani, siyalibonani Studio 7. Ngithanda ukungelela umama wami enkayi kwesikhobokhobo kwathi phelifu unabongani lobaba wami usabongani lo mntana wami wokuqala nobuhle Sibanda lo Thando lwenkosi Sibanda ye okhulumayo nge-Edison Sibanda. Thanda ukulibingelela lonke sithi linjani, ngiyalithanda bese ngibingelela lo mtshana wami obvious Sibanda.
Sayibonani kustudio 7 wonke abasakazi baka studio 7 bonke besicela kakhulu ngicela abantu bagide ukuthi abavoteli i-MRP mhla ka 22 August ngumsimanga lo okhulumayo abacela bevoteli i-MRP 22 August bengakhohlwa befika eboxini nje ngabe fika nje eboxini bevoteli i-MRP kuyeza lethi nguquko i-MRP bevotele i-MRP Twakas Republic Party. Siyabonga ngalokhu.
Studio 7, Nicholas Moore from South Africa. Hayi, umbalula ndikuthi abombalula abafana abancane bakakavuthwa ama-emakhada ngapha umbalula akabona ukuthi iANC yawamanje ine uphill kuthi iscoming elections usakhuluma zizikhele statements esifana nalesi akazi ukuthi kuaffect iANC the next elections ezizayo lesi and umalema on such instances ugaina ileverage ngokumalema is fighting for all Africans, one Africa, one nation. Abumbalula basase abafana abancane enhloko. That's why nje wazwaya entabeni esekhulile sekaqala ukwentabeni eselikhehla. Uvele nje hayi impilo yakhe nje ukuthi hayi ayihlelekanga kahle. Akaphume nje kule ndaba yaseZimbabwe aconcentrate ukuthi iANC izoqhuba kanjani ku next elections.
Njani lonke basakaze igama lami nguvukani Zola sekhesi lapha kulo baba lo waseSouth Africa lo wasitshela ukuthi i-CCC isebenza lama-Americans listen that othamisa basebenza lama-Americans sicele yazi kubana eZimbabwe lama-political parties amaningi asiyo CCC yodwa njalo onke la ma-political party ukuze ebe khona ikwehluleka kwe-ZANU-PF. Umnangagwa aso Zimbabwe, iZimbabwe asoyo abantu iZANU asoyo eZimbabwe, iZimbabwe ayisiyo yabantu beZANU, iZimbabwe ngeyabantu abaningi. IZimbabwe lama-political parties amaningi alembono etshiyeneyo engasicabangeli thina kusitshela ukuthi lokhu lalokho engasicabangeli.
Yeli njani basakaza studio 7 nabalaleli. Hayi le ngabona umbe ngestedi akuzange kufundwe lutho lokho ezingabalwe zami kodwa hayi akulandawo lokho ezikhuluma lapha elwasitoka khona azobe lokho ekukhuluma umbe zedilethekile lokho esilinda sotini sometimes ukubekezela sizosilinda sibekezela nanku silokho esibekezela amanyala ezanu 43 years bebusa bamangaza mabeka kampeni othi bakampeni abeqalela kuphi ilizwe beliyenze amanyala soya bakampeni abesithi nabo abantu akoda people abantu especially abantu liyakwenzana emavoti lisehumanelwa umuntu amagedla la humana la lisehumanelwa emarali nakhona liyafunani vele ukhona kumeeting yakhona hayi khona man.
Hayi basakazi linjani? Hayi nami ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi namhlanje lapho size sikhona ukuthi size siziphethe singene lehlelweni. Hayi gama mbekezeli umfoka Spanda kafudimu eGwanda. Hayi mina okwami bekuyisikhalazo nje lesicelo sokuthi nje uhulumeni wethu nje ngawo bengazama ngakho konke okusemandleni singamayuthi cause siyabona ukuthi sibelo sesithi sibhizi sibhalisela ukhetho singaboni ukuthi kusuka ngaphi kusiya ngaphi. Kwesinye isikhathi sokuthi sithola sokungazathi akusisebenzeni kokugcina sokuthi sisenzele ukuthi sigcinise singathi siyadonda ukubhalisela amavoti kodwa-ke ngamafithane nje besingacela nje ukuthi uhulumeni wethu ake ancedisane lamayouth abalesifiso siyabe sinezifiso zokuthi singaba ngabalimi sihlezele izweni lethu asila manzi kahle asila migwaqo namanje thola nanxa sifanele ukuthi siyegada izimoto mhlawumbe silandele amanye ama-ofisi angekhoyo endaweni zethu sisiye emadolobheni sigcina sesisuka sesihambe busuku.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuvele i-recording ye-audio elamazwi kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli waleli lizwe etshengisa abanye abantu amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika engamelanga ibonakale okulicala alibotshelweyo kumaviki asanda kwedlula wamiswa emthethwandaba. I-audio le yethulwe ngumsakazo we-CNN lamaphephandaba abalisa ele-New York Times kanye lele Washington Post ngokubika komsakazo we Voice of America. Ku-audio le Evigwa ilakho kusetshenziswa ngabachuchisi, uTrump uzwakala etshengisa abanye abantu amaphepha lemfihlo yendlela yokuhlasela ele Iran. UTrump athi yahlelwa libutho leMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Igama nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.